lesenzo zona ngokwazi zilungile thina ngesikhathi sethu sasizenza i-extra lesson kodwa sizenzela ukusiza abantwana singazenzeli ukusiza thina okubi ngabanye otitshala lamhla ukuthi i-extra lessons leziyana zenzelwa ukuthi bazuze imali thina ukutitshala bethu babungokuthi sithanda abantwana sithanda ukuthi abantwana baphumelele bese sizinikela ukuba ngutitsha bakithi kulokuzinikela okuningi umuntu ngutitsha sonke isikhathi akulasikhathi lapho angasutitsha khona ngikubona kuyindlela yokuncitha abantwana imfundo emaklasini besenzela ukuthi bazakuya zuza imali ngakho abaswela ukusizwa kodwa bengelamali ke bona-ke sebethini ukuthi sebengomlahlwa phela thina abanye sikubona ukuthi okwakhathesi sekunzima ukuthi sikhuthaze i-extra lesson nxa kubhadalwa ngakuthi wabenza njengesasikwenza thina kungabhadalwa angasithi nabatitsha abalokutitsha ezithuthini zabo.
Ugwalo le-new curriculum lona-ke kukhona okuhle ngalo yini?
Kwathi kuphuma umnumzana Lokora abantu bathaya izandla abantu badanile lo omutsha esesithena akuntshintshini engaquleki njalo yonke into ilobuhle lobubi igwalo lwezifundo lulakho okuhle kodwa okunye nje kusuka kube lula kuphephuke lo moya abantwana bazongabe besajula ezifundeni okunye sibili kwenza amatitsha babambe lapha angabe sajula ekufundiseni abantwana ngoba usethatha lokhuyana athathe lokhuyana kusuka kube kunengi kakhulu sebethwalisa abantwana nzima amatitsha phela kazisakhulumi abasalasikhathi sokuphefumula.